Ikhambulele nezidingo umqeqetshi ngemva kokuba ube ngumqeqetshi walo uHendrikus Pieter de Jong oyisizalwane selizwe leNetherlands ethena usedlulela phambili ngemva kokusebenzela leli qembu okwenyanga ezine. Umgcinisihlalo weqembu le-Highlanders uKenneth Mhlophe utshele abephephandaba leThe Chronicle ukuthi sebeqeqisane loHarrison njalo sekusele ukuba lumqeqetshi alobelane labo isivumelwano semsebenzini. Siqeqisane labalandeli beqembu le-Highlanders ukuze sizwe imibono yabo phezu komqeqetshi omutsha njalo iningi labo likhanya livumelana lesinqumo sokuba kuqhatshwe umqeqetshi ovela phandle. UThawani Sanda uthi liyabe lenze kuhle iqembu le-Highlanders nxa lingadinga umqeqetshi ovela phesheya kolwandle ngoba bona belolwazi olungcono kunabaqeqetshi bakuleli.
Ama-coaches ase-Europe bayazi umsebenzi wabo, bayawazi i-sportless ese-forest esile-science involved. Khonokho kubanikeza i-age over ama-local coaches ase-Zimbabwe.
UStendenbosch uthi iqembu lebhozo lilakho ukuqhubekela phambili lidlala kuhle loba sekubuye umqeqetshi omutsha ngoba lilokhu lilabadlali abaningi abakade belidlalela nyakenye.
I-Highland ngayali idlala kuhle ngoba kuyabe kulama-player wona lawa kade ezele khona, bona laba bazaqhubeka bedlala bewina beshaya amanye amathimu ngoba kuyabe kungatshintshanga ama-player. Into eyabe itshintshile kuyabe kungu-coach and futhi kuyabe kubuye u-coach wakwelinye ilizwe.
Iningi labadlali beqembu le-Highlanders balokhu belezivumelwano zomsebenzi leqembu leli njalo kabadluli abahlanu abadlali abanezivumelwano zomsebenzi esezifike emaphethelweni. UNoma Mguni uthi yena inkinga ngabaqeqeshi abasuka phesheya kolwandle yokuba bahola imali eningi kakhulu njalo abayiphiwa ingamadola asemelika.
O-coach baphandle babhadala imali eningi and imali zangkhona kube i-forex njalo. So masikhangela i-situation eku-Highlanders i-club yona isiselile isikolodo eziningi and masizothatha futhi omunye coach from outside ingashiya i-club ilezinye izikolodo ezinyenziyo. So I think uthatha like coach from within aba-local elist abangakhona ukubhadalwa nge-local currency kuyabe kungcono kakhulu.
Umqeqetshi uthiye umsebenzi uHendrikus Pieter de Jong uqhatshele iqembu le-Highlanders ngemva kokuba uMatinda Ndlovu ethiye umsebenzi wabuyela kweleBotswana wathiya iqembu liqeqetshwa nguMandla Mpofu. Bekungayisikho kwakuqala ukuba iqembu le-Highlanders liqeqetshwa ngumqeqetshi ovela phesheya kolwandle njengoba eminyakeni edlileyo like laqhatsha abaqeqetshi ababalisa u-Eddie May kanye lo-Bobby Clark. Bona abathuthukise kakhulu indlela leli qembu ebelidlala ngayo. UHarrison uke wasebenza njalo emazweni abalisa ele-South Africa kanye leleBotswana. Ngimelesi The 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.